Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesithathu mhlaka 22 Mphalakazi 2021 ngoPractice Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Unity Day le mina ngithi ikhefu ngebizo ngoba ngikwazi ukuthi unity leyo okukhulunywa ngayo yiphi izaphu kade uyaphuma kuzana nxa befuna ukuthi kube ilanga lesebenza kumbe ngabe liyadluliselwa phambili kuphakathi kwesikhathi abantu bathole ukuphumula
abadabuka emhlobulweni emandebeleni baveza imibono ehlukileyo ngokunanzwa kwe-Unity Day.
Sithenje umhlangano usuqalisa abantu sebefikile yathutsha inkamba yonke njalo yamapholisa yabavala amasango lamagedi bathi hayi azisavunyelwa ukuthi siqhubeke ngomhlangano wethu namhlanje. Mina njengebheji kusiphumela obala ukubana uhulumende ukhuluma okunye kodwa yena eleyinye intentions zakhe. Ngoba nxa besithi asikhulumeni sikhululekile ngendaba yegugurawundi kodwa bese besithumela njalo enye igugurawundi encane ukuthi izosixotsha emhlanganweni. Kutshengisa ukuthi akho abamanga eqinisweni.
Umcimbi wokukhumbula ababulawa ngumbuqazi wegugurawundi obuqoqo inhlanganiso ekhuthaza ukulondolozwa kwamalungelo oluntu ebhejo likaZulu namhlanje umisiwe ngamapholisa. Ele Zimbabwe liqhuba inhlolisiso yokudinga ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 elakho kwamukelwa ngumzimba wabantu abadabuka eZimbabwe lasezwekazi le-Afrika. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abadabuka emhlubulweni weMandebeleni baveza imibono ehlukileyo ngokunanzwa kwe-Unity Day. Abanye besithi ayizange ilethe inguquko empilweni yabathinteka ngokufuthelana okwabakhona phambilini kokulotshwa kwesivumelwano esakhokhelela ekubekweni kwaleli langa njengekhefu. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ekobulawayo.
Iningi labantu abadabuka emhlubulweni eMandebeleni lenkabazwe lokhu belokufuthelana okukhulu ngesivumelwano esalotshwa ngomnyaka ka-1987 phakathi kwebandla le-PF SAPU leZANU besithi kasizange silethe inguquko empilweni zabo. Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Mandla Chuma uthi i-Unity Day sekulikhefu ngebizo.
I-Unity Day le mina ngithi ikhefu ngebizo ngoba ngikwazi ukuthi i-Unity leyo okukhulunywa ngayo yiphi izaphu kade uyaphuma kuzana nxa befuna ukuthi kube ilanga lesebenza kumbe ngabe liyadluliselwa phambili kuphakathi kwesikhathi abantu bathole ukuphumula. Manje kade sivele siphakathi kwekhefu lekhisimusi abanye vele ambona ukuthi bayayikhumbula ukuthi umhlaka 22 lo yiyo i-Unity Day yakhona.
Isikhulumi sebandla le-MDC Alliance umnumzana Sweven Chiroza uthi i-Unity Day ayisasizi zizalwane zeZimbabwe
ngoba lilanga lapho esingathi khona amalungu ezanu PF athokoza kakhulu ngalokho okwayenziwa ngumnankagwa omgabe lezanu ebantwini besiNdebeleni.
Omunye wabalwa impi yenkululeko umnumzana Matthew Sibanda uthi i-Unity Day yayingeyokubhula umlilo kuphela.
I-Unity le yabakhona yayi-Unity nje kuphela ukubambanisa abantu. Ngithi asiyibonanga uncedo layo kayisebenzanga lutho ngoba yayinto nje ukuqeda umsindo. Ngoba zange silubone uncedo lwabakhona kwi-Unity ziprandizane lezaphu ibanje.
Namhlanje umongameli utshele umhlaba kunkulumo yakhe lesizwe ngelanga le-Unity Day ukuthi uhulumende wakhe wenza konke okusemandleni akhe ukubona ukuba isivumelwano esalotshwa zinkokheli zamabandla e-PF SAPU leZANU. Umunye umnumzana Joshua Nkomo lowaye ngumongameli umnumzana Robert Mugabe ziyagcwaliswa. Edabeni legugurawundi oluyilo olwadala ukuthi kulotshwe isivumelwano lesi uthe uhulumende wakhe wenza yonke imizamo yokulungisisa ukuze inhloso yokubekwa kwaleli langa ifezeke esithi abantu kababe lokubekezela njalo bazehlise njengalokho okwenziwa zinkokheli ezaloba isivumelwano sokuthula. Ngimela iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Izizalwane zeZimbabwe esezihlala kweSouth Africa ezidabuka ezigabeni zeMandebeleni laseNkabazwe zithi ukunanzwa kweUnity Day eZimbabwe ukuchitha isikhathi ngoba ngeke kube lokuthula loba ukumanyana nxa labo abathinteka ngombhuqazo weGugurahundi bengahlawulwanga laba kwenzayo bengaxolisanga lokujeziswa. Uthiso Kumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kweSouth Africa.
AbeZimbabwe laba bathi leli langa liqale kunanzwa ngo-1987 ngesikhathi amabandla i-PF zaphu leZANU-PF ekhumisana umlota yimizamo yokukhohlisa labo ababulawelwa izihlobo zabo, batshiselwa imizi, abanye balinyazwa ngombhuqazwe weGugurahundi. Umcwaningi e-University eWitwatersrand eJohannesburg umnumzana Jethro Mpofu utshele umbuthano oqoqwe ngabenhlanganiso yeGugurahundi Survivors for Justice ukuthi uhulumende angazikhohlisi ngokuthi kungaba lokumanyana okugcweleyo eZimbabwe.
Laba abayezayo iGugurahundi, they are politically benefiting from it. Nabathengisa abathengisayo babalekela phakathi lokhu ebephakathi bethembe ukuthi iGugurahundi ihlale isozelenze lokho. Lokungesabeki kwenu njengama-victims kuyaqhubeka angisabeki. Le disposition impahla ezazithathelwayo lokhu ezathala. Displacement, ukubaleka kwenu kubalekela imizi yenu lokhu elabalekayo. National culture yeZimbabwe ireflektha ilizwe elaqunywayo.
Umnumzana Mpofu uthe ukudanisayo ukuthi zinengimpawu ezikhombisa ukuthi umbhuqazwe lo ulokhu uqhubeka kwelamandebeleni kodwa sekusetshenziswa ezinye indlela ezicatshileyo. Uthe okunye kwalokhu ngezomnotho ezimbi kakhulu kwelamandebeleni xa uqathaniswa lezinye izabelo elizweni. Uthi ukungahlonitshwa kolimi lwesiNdebele osekuze kwafika ekuthini kuthunyelwe ababalisi abangazi ngitsho lesaga esisodwa luphawu lokuthi bakhona bafuna sife siphele isizwe samaNdebele. Ekhuluma enkosini munye induna yakwaMthwakazi uThulani Jubane uthe imizamo kahulumende yokuzikhethela abakhokhela ukusonjululwa kodaba leGugurahundi ngenhloso yokuthi abantu bakhohlwe ngalo umbhuqazwe ayingeke isebenze.
Kufanele bekhumbule ukuthi umenzi uyakhohlwa umenzi wakakhona. Nabo bebecabanga ukuthi maybe sesaphola ngoba kwathiwa khona forgive and forget. How can you forget? Into ebuhlungu kangaka abazali bakho beshiselwe endlini kuphelile umntwana ubabona behlaba umphosi phakathi kwabalanga bomlilo besithwa wona ngelilanga. You must forgive and forget. Hayi lo leyo ngenyezi.
Umgcini ihlalo elihlanganiswe weGugurahundi Survivors for Justice uNkosazana noMagugu Khumalo uthi kunyamalala kwabantu, ukutshiswa kwemizi, ukudlengulwa abesifazane nokudutshulwa kwabantu umphakathi ubhekile akusonto engalungiswa ngobukhokheli bukahulumende owayekhokhela lesi sihluku.
Ama-victims awe-Gugurahund labo abafayo nalabo abasaphila basakhala nanamhlanje bekhalela ukulungiswa ongakenzeki. Kodwa ngokubona kwethu umbhuqazwe awuzange waphela nhlobo, watshintsha indlela owawusenza ngayo nanamhlanje usakhona. Kungakho ke bekeleli langa siligubha lelo langa sisho futhi ukuthi nama yasayinwa iunit according mhla ka 22 December ayikho iunit eyaba khona.
Kodwa ke enkulumeni yakhe ukuthakazelela lolusuku lamhlanje umongameli Emmerson Mnangagwa ungcomeleli langa lomanyano wathi selenze umsebenzi omkhulu wokumanyanisa isizwe. Uthi osekufanele khathesi ukuthi lisuswe embalini yokulisana okwabakhona lifakwe kumanyano wenhlelo zentuthuko. Uthena ngokwakhe mathupha uzimisele ukwenza konke akwenelisayo kugoqela ukukhulumisana labantu abonelwayo ngenhloso yokukhipha intukuthelo lobunye ububi obatshiywa umbhuqazwe. Uhulumende wabumba iqula le-National Peace and Reconciliation Commission le-Matabeleland Collective ngenhloso yokuthi kuncediswe bonke abachaphazwa iGugurahundi. Kodwa iningi labantu abathokozi ngamalunga ale ikomishini langokuthi yabunjwa uhulumende athi umphakathi onelwayo. Mesuru 7 Johannesburg kwele South Africa nginguthuso Kumalo.
Umcimbi wokukhumbula ababulawa ngumbhuqazwe weGugurahundi obuqoqwe inhlanganiso ekhuthaza ukulondolozwa kwamalungelo oluntu eBhejulikazulu namhlanje umisiwe ngamapholisa. UBathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
AbeBhejulikazulu ngeviki edluleyo babhalele abomthetho bebazisa ngombuthano lo bangatholi impendulo. lamhla bavinjelwe ukuqhubekela phambili ngohlelo lwabo ngabomthetho. Umsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso yebhethu likaZulu, umnumzana Thamsanqa Ncube, uchasisa ngokwenzakala namhla.
Sithenje umhlangano usuqalisa abantu sebefikile yathutsha inkamba yonke njalo yamapholisa yaza bavala amasango lamagedi bathi hayi azisavunyelwa ukuthi siqhubeke ngomhlangano wethu namhlanje. Mina njengebhethu kusiphumela obala ukubana uhulumende ukhuluma okunye kodwa yena eleyinye intentions zakhe. Ngoba nxa besithi asikhulumeni sikhululekile ngendaba yegugurawundi kodwa bese besithumela njalo enye igugurawundi encane ukuthi izosixotsha emhlanganweni kutshengisa ukuthi akho abamanga eqinisweni.
Umnumzana Vivian Siziba owebandla lezaphu uthandabuza ngokuzimisela kukahulumende ekulungiseni udaba lwegugurawundi.
Kuyadanisa ukuthi upresident wakhuluma wakubeka obala ukuthi hayi abantu bangakhuluma ngegugurawundi akusinto okumele abantu babotshelwe ngayo. Manje isimanga ukuthi khathi manje nxa sebevalela abantu ukuthi bahlangane bakhumbule abanye bababatshonayo icala lakhona sekuyini. Yena lukhulumende vele uzimisele yini ukuthi alungise lolu daba lungise. Sekusobala ukuthi vele into leka kulalutho alulungisayo. Njalo ukuthi basinqabele ngendlela enjalo kutshengisa ukuthi isisekelo sombuso vele abasihloniphi ngisho lakancane.
Ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Dumisani Nkomo uthi okwenziwe ngabomthetho kuyisimanga.
Kuyinto esingakhangelelanga kuZimbabwe ele independence ele nkululeko. Kodwa kumqoka nxa sikhumbula ilanga leli ikukhumbula ukubana Nkomo laye wengasela choice. Kwakuyi-peace accord liyana kwenziwa ukubana abantu bengaqhubeki bebulawa ngesikhathi sona lesampo.
Asanelisanga ukukhuluma lamapholisa ngoba isikhulumeli sabo besingadobhi ucingo. Abantu abalahlekelwa impilo ngesikhathi sombhuqazo wegugurawundi babiwa bezinkulungwane ezingamashumi amabili i-20,000. Sekuyiminyaka engamashumi amathathu lane wabhalelwana isivumelwano sokumanyana kwebandla lezaphu lezano okulapho okwagcina kuphuma khona ibandla lomanyano elezano PF emizameni yokumisa ukufuthelana okwakuselizweni ngaleso sikhathi lokubulawa kwabantu emhlubulweni weMandebeleni lenkabazwe ngamasotsha ayelocuku ayefundiswe ezebutho kwele North Korea. Ingcwethi ezicubungula ezombusazwe zithi isivumelwano lesi kasizange siqede ukufuthelana phakathi kwabadabuka ezigabeni ezehlelwa ngombhuqazwe labadabuka kwezinye izigaba ngoba besithi kabazwisisi okwabehlelayo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Live talk lamhlanje uhlelo Diaspora Forums kangela okwenziwa ngabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe. Sikhangele kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Joe Biden welemelika wethule umbiko izolo wokuqinisa imizamo kahulumende wakhe yokumelana lobhubhane lwe-coronavirus. Embikweni wakhe uthe uhulumende wakhe usethumela ingcwadi zezempilakahle ezibhedlela ezibhekane lobunzima ngokusilela kwabelaphi kanye lokwengeza isilinganiso samakhithi okuhlola ukubana umuntu ulegciwane leli loba hatshi ama-COVID-19 test kits. Abenhlanganiso elawula umdlalo owe-hockey kwelemelika e-National Hockey League sebebe yinhlanganiso yakuqala ukumisa imidlalo ngenxa yokuqansa kwenani labantu abahlaselwa yi-COVID-19 elizweni. Kusukisela namhlanje imidlalo yonke eye-hockey isike yamiswa kulandela ukuqansa kwenani labadlali asebebanjwe yi-COVID-19. Ucwaningo lwenziwa kwele South Africa lubikwa luveza ukubana labo abatholakala belomkhakha omusha we-Omicron kababi lenhlungu ezimbi ezingabalalisa ezibhedlela nxa kuqhathaniswa nomhlobo owe-Delta variant. Ingcwethi zesayensi zithi lokho kungabe kubangelwa yukuthi mhlawumbe iningi labantu selahlatshwa ijekiseni yokuzivikela iye-vaccine. Ele Zimbabwe liqhuba inhlolisiso yokudinga ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 elakho kwamukelwa ngumzimba wabantu abadabuka eZimbabwe lasezwekazi le-Afrika. Le nhlolisiso ikhokhelwa ngabenhlanganiso ezimeleyo e-Charles River Medical Group besebenzisana lezinye inhlangothi zikahulumende. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umkhokheli we-CRMG uDr. Tariro Makadzange uthi ijekiseni abalihluzisisayo phansi kohlelo lwe-Zimcovax yalungiswa ngabe-Serum Institute yakwele India njalo ngokokuqala ukubona kusenziwa eZimbabwe.
This would be a good vaccine to test out and see if it works well and could potentially be a nice solution for this part of the world.
Lo ungaba ngumhlobo wejekiseni lokuzivikela elihle ukuthi silizame ukuthi lisebenza kuhle na njalo lokuthi kungaba indlela elungele umhlubulo womhlaba.
Omunye wabasebenza lo Dr. Makadzange kulolu hlelo uDr. Admire Hlupeni uthi ijekiseni abayilolongayo ayiqondananga lomhlobo owodwa we-COVID-19.
Pane mando yatinoti ye-Wuhan nzvimbo yeChina.
Kulomhlobo othiwa ngowe-Wuhan endaweni yakwele China. Kulomunye njalo umhlobo osibiza ngelokuthi yi-Beta variant owavuka endaweni ye-South Africa. Kungakho khonoko yikho okwenza ukuthi lehlukane lamanye amajekiseni okuzivikela esiwuthola okwamanje aqondana lomhlobo owodwa owegciwane. Ehlobo lwe-Wuhan variant olwavuka endaweni yakwele China.
UDr. Hlupeni uthi inhlolisiso yabo isasekusigaba sakuqala njalo izaqhubekela phambili kuphela nxa kuthe kwabonakala ukuba akuyi kulimaza abantu lokho okuyabe kutholakele. Uthi basebenzisana labenhlanganiso ezigoqela e-Medical Research Council of Zimbabwe, Medicines Control Authority of Zimbabwe, le-Research Council of Zimbabwe. Njalo zontathu inhlanganiso ziyasuthiseka ngokuqhutshwa kwalinhlolisiso. Esinye isakhamuzi semzini we-Cordry Park kobulawayo, uMnumzana Abel Masina upha umbono wakhe phezu kwalenhlolisiso.
Inxa engaba khona i-vaccine e-corona isenziwa ngama-Africans. Isenziwa njengokuthi yenziwe eZimbabwe la. Kuyabe kuyinto enhle kakhulu ngoba kuyenza labantu bangacabangela into eziningi ukuthi la ma-vaccine esiwathola ngaphandle ukuthi maybe asenza ukhona angasenza kukhona thina okubi. Kuyasenza singakhathazeki engqondweni. Ngoba sabe sikwazi ukuthi i-vaccine le yenziwe khonapha, yenziwe izizalwane zakhonapha, khona ayinto enhle kakhulu.
Asanelisanga ukuxhumana lophethe uhlangothi olubona ngenhlelo zobhubhane lwe-COVID-19 elizweni, uDr. Agnes Mawomva, njengoba bekuthiwa ubesemhlanganweni. Kule mihlobo ethoba minwembili yokuvikela imikhuhlane eseyavunyelwa ngabe World Health Organization, WHO, ukuthi isetshenziswe emhlabeni wonke jikelele. Njalo ele Zimbabwe lisebenzisa kakhulu owe Sinopharm lowe Sinovac wakwele China. Ngimele Studio 7 ngise Harare ngingu Mavis Gama.
Kwezemidlalo imuli yeqembu lenguqu yele Highlanders namhlanje iqhube umcimbi wokubonga ophathe izikhundla ezehlukeneyo zobuqondisi kuleli qembu lakwezinye ihlanganiso. UNdumiso Gumede ngomsebenzi awenzele umdlalo wenguqu empilweni yakhe. Kubika uJoseph Njanji.
Ekhuluma ekupheleni komcimbi lo oqhutshelwe eClubhouse yeHighlanders, uGumede uthe akalawo amazwi okubonga akwenzelwe ngabalandeli beqembu leli. Obemele abadlali ababedlalela iqembu leHighlanders asebathatha umhlala phansi unetsayi moyo utshele uZulu obethe gwaqa kulomkhosi ukuba uGumede ubaphucule kakhulu ngesikhathi engumgcini sihlalo weqembu leHighlanders.
Mina on behalf of the former players sithanda ukuthi singama players sithanda ukumbonga uGumede ngoba asenzela khona wasishiya sikwelinye ibanga eliphezulu. Yebo, siyakwazi sina saqala ukudlala kwakungala mali enkulu ebhadalwayo kodwa ama rewards ayawa organizer ayimangalisa.
Umsekeli kasodolobho wakobulawayo uMlandu Ncube yena ukhuthaze abasakhulayo ukuba belandele isibonelo esenziwe ngugumede sokusebenzela umphakathi.
Lokho kuhle kakhulu njalo kukhuthaza abantu bakobulawayo ukubana siboyazisana sisaphila ukwenzela ukuthi abazayo abancane bebekwazi ukusebenzela isizwe. Ukuthi ukusebenzela isizwe kuqakathe kungakanani. Siyayibonga iminyaka kagumede yokusebenza esizweni njalo simfihlisela iminyaka eminingi aqhubeke esebenzela iHighlander asebenzela uBulawayo. Asebenzele izimbabho yonke jikelele kwabancane sidayi bonke lifunda ukuthi ukuyakwazi ukusebenzela isizwe kungelambadala.
Umkhosi wokubonga uGumede ngokusebenzela akwenze iqembu leHighlanders uqoqwe ngabalandeli baleli qembu abakumagumbi amane omhlaba. Iqembu leHighlanders lithole iClubhouse lapho uqhutshelwe khona umcimbi wanamhla, ihofisi kanye lendlu yeseluveve yokuhlala nxa iqembu lilungiselela imidlalo ngesikhathi uGumede engumgcinisihlalo waleli qembu. Utshilo kodwa wathi lokhu kwenzakala ngoba isebenzisana kuhle labanye yelabo bezinkokheli zeqembu osaziwayo bekhona emcimbini wanamhlanje ngababalisa uChinga Dube obekunguye umhlonitshwa kanye labadlali labaqeqetshi abaludumo ababalisa uGibson Omela, uBenjani Mwaruwari, uHarrington Shereni, uMatinda Ndlovu kanye labanye. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Sigqibeke uhlelo lwethu lwalamhlanje ngodaba lokuzilibazisa silo umculi womdumo weRumba uChristopher Ncube ehamba leqembu lakhe Lemanza Mnyama Sounds. Untungamili Nkomo we Studio 7 usethulela lolu daba.
Awu bantu bakithi, ubuhlungu buzehlizwe namhlanje mafapha phela. Awu aningeni mina.
Singo ka Christopher Mazolo Ncube elesihloko esithi kunzima empilweni. Nansi linsizo yakumamina echolocho izethula.
Salbonani, salbonani mahlabe zulu. Kuzindawo zonke ezibabhe ekhaya lapho enzalwa khona nalapho eSouth Africa lapho engihlehle ngakhona. Abanye bayazibuza ukuthi kanti ngubani lona ozibiza ngemanzi amnyama. Imanzi amnyama ligama engiye ngalithanda kakhulu ngoba ngumfula engikhulele kiwo. Nginatha amanzi akhona, ngifula nje ngithi ngengikhule nje ngenza yonke into kiwo.
Noma ningamulala nimbulaleni isipiwo sami nginanginanda.
Usulesikhathi esinganani usemculweni?
Kudala ngisendimeni yomculo, kudala ngihamba le ndima. Awuqala ekhaya ngisasemncane, ngasengiyekela ngoba isimo sasingekho kahle. Ngabuya ngaqhubeka ngaza ngapha eSouth Africa, ngabuya ngadibana nendoda nakamamkandla. Ngaqala lapha engangigcine khona, ngaqhubeka le ndoda nakamamkandla, sasebenza sonke kahle, sisebenze sonke kahle kuma-albhamu wonke lawo awakhiphileyo, ngisho neyanale yamanje ayikhiphile, bengisebenza naye, besisebenza kahle kakhulu.
Uthi wena kunzima empilweni, ukhuluma ngani kahle kahle kulingoma?
Izinto ziyenzeka empilweni, ezinye siyazibona zisenzeka. Ikhona engakhetha ukubhala isihloko sasathi kunzima empilweni ngoba kuningi osokwenzakele empilweni yami, okungiphatha kahle nokungamphathi kahle, nengibona kuphatha abantu kubi, kwenzakala ebantwini njengoba siphila nje.
Abangathanda ukuthola umculo bakuphuma njani?
Mawufuna kimi umculo uyatholakala enambeni +27 766 977 326. Ngiphinde +27 766 977 326. Yikho lapho nitholakala khona ngakubo Facebook khona na ku WhatsApp na kuma music store uthola umculo wami. Cela isupport ukuze ngiqhubekele phambili kubo bonke abantu bakithi.
Hayi ke siyabonga Christopher Mazolo Ncube, hamba leqembu lakhe lapho elemanzi amnyama sounds.
Ehlukane isihlobo othi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Abadabuka emhlobolweni weMandebeleni baveza imibono ehlukileyo ngokunanzwa kwe-Unity Day. Umcimbi wokukhumbula ababulawa ngumbhuqazwe weGugurahund obuqoqwe yinhlanganiso eyebhetshu likaZulu namhlanje umisiwe ngamapholisa. EleZimbabwe liqhuba inhlolisiso yokudinga ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 elakho ukwamukelwa ngumzimba wabantu abadabuka eZimbabwe lasezwekazi le-Afrika. Siligqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngu-Pratsidis Jeremiah isithi asidibaneni ngo-6 kusasa ekuseni. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.